sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 16 kuNtulikazi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change uthi uzanqoba ukhetho oluzayo.
Umlankagwa uyawina, osekusele ukuthi sikhele ukuthi uwina ngemajini enganani, kodwa hhayi.
Abakubandla le-ZANU-PF bathi basekelwa nguZulu elizweni lonke jikelele. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kumele kulahlwe umthetho omutsha we-Patriotic Bill. Sizalethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bebandla le-Citizens Coalition for Change bebethe gwaqa eMkhoba Stadium eGweru namhlanje emhlanganweni omkhulu wokusungula umkhankaso wokhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Ngakufanayo ele ZANU-PF belikhankasa eMaswingo lapho umongameli Emmerson Mnangagwa adembise khona abantu izulu lomhlaba ingakhethwa nguZulu, kubika u-Esther Chisa Sibanda.
Umkhokheli webandla le-TPC uMnumzana Nelson Chamisa utshela abalandeli bebandla lakhe ukuthi senqobile kukhetho oluzayo, njalo abantu kumele bebone ukuthi bavotela inhlalakahle.
Tikuya negavenji sithi tuda kusarudza hurumende yemunhu wese, mutungamiri wemunhu wese, upenyu wemunhu wese, ikonomi yemunhu wese, ivhu remunhu wese, rugare rwemunhu wese, mari yemunhu wese, dzidzo yemunhu wese,
bhandara yemunhu wese, kurarama kwemunhu wese, umsebenzi wemunhu wese, inkululeko yemunhu wese.
Uqhubele phambili uChamisa esithi umbuso wakhe awusoze uthathele abantu umhlaba.
Udaba lomntwana 25 kumele
Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa layo ubeke ugudu ekhankasela ukhetho oluzayo. Utshela amalunga ebandlaleli uba kuningi osekwenzekele, ngakho ke kumele abantu bamvotele ngobuningi babo. Bekule nkulungwane lenkulungwane zabantu emhlanganweni lo. Ilunga le-ZANU-PF uMnumzana Khule kwashe Musaka uthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzayo.
Kusegcekeni ukubana ubaba uMnangagwa uyawina, osekusele ukuthi sikhele ukuthi uwina ngemajini enganani, kodwa hhayi usenqobile. So ngomafitshane sithi ukukhankasa kuhamba kakuhle, kuhamba ngokuthula, kulokubambana okumangalisayo ebandla le-ZANU-PF endaweni eziningi ezijiyeneyo. Izimoto zethu ziyagijima phansi laphezulu, bayagijima ama-central committee, bayagijima ama-ANC, bayagijima ama-provincial member ethu, bayagijima i-DCC yethu, wonke umuntu uyagijima ecampaign, ama-senator ethu bayagijima. So lokubamba lokuthize ebandleni lezano PF
abebandla lezaphu lele United Zimbabwe Alliance bathi labo bayabhotabhota becela ukuvotelwa umkhokheli webandla lezaphu mnumzana Sibangelizwe Nkomo uthi basebenza emphakathini
siyabhota indawanyana yonke sikhangelele ukuthi sibhote ilizwe lonke size siyefika khona eManicaland leMashonaland West lapho esilaba isama candidates ama council khona ikho ke sibhizi sibili ngakho lokho uduwo nje esihlangane lalo olukhulu yikuthi ngasisenelisanga ukuthi sifake umongameli ukuthi ancintise kuzihlalo sikamongameli kungenxa yokuthi imali yasuka yabankulu kakhulu le eyaqanjwayo izeki
umnumzana Frank Mhlangamsekelo umkhokheli webandla le-United Zimbabwe Alliance uthi bathakazelelwa nguZulu
i-uza iyaqhubeka ngomkhankaso wama-campaigns siqhubekela phambili senza konke silungiselela ukuthi sinqobe kulolu khetho luka-2023 siyenzeni konke ngokuthula kungabi lodlame konke asikwenzeni ngokuthula sithi no to violence
umnumzana Efi Dlela Ncube olandela imikhankaso eqhutshwa ngamabandla wonke uthi kuningi okuthenjiswa abantu lonyaka ngesikhathi sokhetho
amaqembu ayathembisa ebantwini ukuthi aza kwenza lokhu lalokuyana nxa ngingacala ngeqembu lezanu PF okuningi lithembisa khona lokuyana elalikuthembise ngo-2018 elalikuthembise ngo-2013 ngo-2008 okunye njalo yilokho elalikuthembise ngo-1980 okulokhe kungenzekanga okuningi kwangikhona yilokhu ababe kuthembise ngo-1985 1990 1995 lokhe bekuthembisa ukuthi baza kwenzela abantu lokhe bengakugcwalisanga izinto ezinjengemisebenzi ilizwe lokhe lingelamisebenzi kakula i-indastri akula zomnotho abantu bafunda nzima kwakulezithembiso zokuthi kuzaba le mfundo yamahhala lokhu ingekho lezinto nje ezihlukahlukeneyo ukuthi omama baza kwelathwa mahhala ezibhedlela baye beletha mahhala abantwana belathwe mahhala lokhe kubhadalwa lokhe kuthenjiswa nje kungenziwa kodwa kukhona okutsha njalo abakuthembisayo lokhu lalokhuyana kodwa kulutshwane kulalokhu abakuthembisa kwangenzeki iqembu le-CCC lalo siyalibona liyakhankasa njalo lanxa livinjelwa liyavinjelwa kakhulu kodwa isethembiso salo sigxile kakhulu kunguquko eliza yiletha leli qembu uma lingathatha uhulumende ukuthi lizadiliza konke okubo kwenziwe izanu PF kusuka ngo-1980 yikho lapho eliqine khona kakhulu ithembisa imisebenzi ithembisa utshintsho ezomnotho ezisebenzayo ukuphela kwamalayini emabhenki lezinto ezinjalo
iningi labantu lithi liyavota lo nyaka uhlanganisela lentsha kukhetho lukamhlaka-23 ngobakazi 2023 yimele estudio 7 ngapha egweru igama lami ezothiso
inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kumele kulahlwe umthetho omutsha we-Patriotic Act umthetho lo obizwa ngokuthi Criminal Law Codification and Reform Amendment Act upasiswe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki ephelileyo umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuhlanganiswa we-Freedom Alliance uthi i-Amnesty International ikhuluma ukuthakazelelwa nguZulu
siyayibonga i-Amnesty International ukuthi ingeyezinye zenhlangano ezima lozulu weZimbabwe ukuthi ithothoze isenzo esibi kakangaka umnankagwa kungomunye umuntu bekumele kumyangise ukuthi even imbali yelizwe izambhala njengomuntu owephula ilungelo labantu ngendlela esabekayo ikakhulu esebenzisa umthetho ngoba kufuna yikuthi kungabi lo muntu ophikisayo ongathi ukuthi okwenzakala eZimbabwe akulunganga
pho manje kumele kwenziweni ngoba i-Amnesty ithi ngcono umthetho lo ulahlelwe kanjani
umthetho lo kumele ukuthi uphikise kumele ukuthi uZulu weZimbabwe naye asukume ukuthi umthetho lo siyawuphikisa sivumelana naye i-Amnesty International ngoba incedisa thina khona lokho esikusola futhi bekufuneka ngabe kuyavuma uZulu weZimbabwe amjezise ngokuthi angamvoteli ngoba nxa kuvotelwa umuntu onje isiko azalichiya livi kakhulu liyenyanyeka elingasala kuZulu owelize even i-generation elandelayo yikho sekumele ukuthi bakufunde ukuthi kumele ungavela ube sesikhundleni wenze imithetho yokuthi awusola uyabunga umuntu onjani ongasolwayo nguhulumende onjani ongasolwayo engathi uhulumende abaphethe even abe-America abale-democracy labo bayasola yona iZimbabwe iyabasola uhulumende bakwezinye indawo
umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuhlanganiswa we-Freedom Alliance sixoxe laye ese-Johannesburg kwele-South Africa siphindeza kuxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Believe Gawule okubandla lezanu PF
i-patriotic building ngokuthi ivikele ilizwe lethu lingathengiswa nabanye bethu. Ukuthi nawe umuntu kumele ube umuntu ongahambiyo ukuyatshela ukuthi ilizwe lakho walethule lizithe zizodwa nonke. Ngokunjalo ngikhulume kubi ngelizwe lakho. Ngelizwe lakho ukhuluma ayibelwa ngomuntu but ngelizwe lakho. Ilizwe into eqakathekileyo kakhulu ongamelanga siyithengise. Njalo khonapho ungakhangela kuthi ilizwe yinto eqakathekileyo ngoba ilizwe lethu sonke ungakhangeli naba bethu abantu behlupheka besezenje phakathi kwelizwe. Kudalwa ngabanye bethu becela bethi hayi into kazimanga kuhle kumele bethengiswe kumele bethengiswe. Izithengo zonke zihluphekisa umuntu ohluphekayo vele kithi. Abantu abashoze ukuthi vele abalanda abazwa vele ngama-sanctions la.
Ye kodwa ke kulabantu njenge-Amnesty International inhlanganiso ezithi khonokho vele ukuthi kubisa umthetho. Tonje akulunganga wena ubona ngizani ungalahlwa yini umthetho
kusiya ukuthi abanye bethu bakubona njani kodwa mina ngibona ngani umthetho lo uze ngemva kokunanzelela kakhulu ukuthi kube lobuchapa bokuthengisa abantu bethengisa ilizwe labo besiyakhuluma into ezingayisizo ngelizwe labo besiyakhuluma amanga ngelizwe labo befuna ukuadvansa ama-agendas abo aqatshileyo besebenzisa ukuthengisa ilizwe labo. Kunengi kakhulu okwenzakele kithi sokuwonakeleyo ngobumo ukuthi abanye bethu besiyakhuluma amanga bona ngale ngelizwe labo besiyathengisa ilizwe labo eligcwele elithengisa ngoku umthetho loyo uzazivikela khonokho ikakhulu kithi thina abanikazi belizwe elithengisa ilizwe lelo.
Umnumzana Believe Gawu le ukubandla lezanu-P F besixoxa la ekobulawayo. Zangeni kusigaba esilandelayo sike sihlangene sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba iqhubekela phambili impi kwele Ukraine lapho le Ukraine lilwisana kabuhlungu nebutho le-Russia sesabelweni se-Donetsk. So isikhathi sezamasiko. Namhla sixoxa lomnumzana David Mukhavinyana Ngwenya inyanga elodumo ihlala kobulawayo. Sawamukela uhlelo wakho.
Ngiyabonga Thokoze.
Ye, lamhlanje ke sikhuluma ngokucolwa phembe ukucola into ezinjalo. Kusitshela ukuthi vele kuyini lokho?
Ukucola kusho ukuthi nxa umuntu esekhuphile amhlobolo inkulu yenkomo ezicolwayo ngokucoka kuyikubonga ukuthi yomholo lihlambuluke iy'hloko zombili zikhululeke ukuthi mkhwenyana usuqedile umlando usungumkhwenyana ogcweleyo. Inkomo yana eyokucola iyadatshulwa phakathi abanye bathathe umhlubulo wangancane kodwa lina elikhupha izinkomo yayidabula inkomo liyana umhlubulo wenu liwupheke labana labo bazathi befika khona leyibo lenyama liyana bazabizana nezihlobo ukuthi hhayi sebebuyile laba bade bethuniwe ukuthi bayecolwa. Yikho-ke sebezachithelana amaqasha ukwenzela ukuthi wonke umuntu azuze isobho lo mhluzi umkhelokuhlala wenza ukuthi kuhlambulula inhliziyo zabantu kuyaqinisa futhi ukuthi ubani uselobolile useqedile kakho sesamlandi kwenzeka ukuthi abantwana bengakhathaziki babe sebehlengiwe ukugcweleyo. Ukuhlenga ngisho ukuthi basebelotsholwe akusekangisezabahlupha ngoba kuyabe sokuhlambulukile.
Ye, singathi kuvame kangalani khonokho kulezi nsuku?
Kulezi nsuku inswelo yizo zikhona kodwa-ke nxa kungenziwanga lokho usungumlando ebantwaneni nxa bengahlengwanga uhlupho kazipheli kubo ngoba amadlozi ayibo kanina lapha khona abazalwa khona babe bengadlanga lutho. Yikho lokufeleyo laye ukuthi uqedise lokho nxa engalalutho abantu abakhe bengakhula sebesebenza bazaqala ngokukhupha intobololeliyana okwenza ukuthi bacolwe.
Lo ngumnumzana David Mukhavinyana Ngwenya inyanga elodumo ihlala kobulawayo.
Babethethela amazwi bengcina amasiko wena
woma nje sike sizwe ezokholo lwesikristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisifanda Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni namhlanje.
Ngifuna sikhangele ukuloba kukaPaul ebhalela uTimothy i-chapter ka-1, Timothy wokuqala i-chapter ka-1, sikhangele ke lama verse kusuka kuverse 3 sisehla siyaphansi sisiya kuverse ka-6. Uthi yena uPaul nxa eloba, kwathi mhla ngisiya eMacedonia ngakutshela ukuba uhlale e-Efeso ukuze ulaye abathile ukuba bangafundisi okwahlukileyo futhi bangachithi isikhathi belalela izinganekwane lezindaba zosendo olokuzalana ezingapheliyo ezibanga ukuphikisana endaweni yokuba ziqhube icebo likaNkulunkulu elisekukholweni okuyikhona esikuqondileyo ngokulaya kwethu luthando oluvela enhliziyweni emhlophe lakuso isazelo esihle nasekukholweni okuqotho. Ngakho ke siyananzelela lapho ukuba imilayo eminingi uPawulu ayeyinika abalandeli bakhe uTimothy kumbe sithi njalo eloba ebhalela amabandla ayewaqalisile kumbe amabandla ayencedisa ukuba akhule, siyananzelela ukuba into eyayimqoka kuye kwayikuba abantu bangaphambanisi kumbe bangaphambuki ekufundiseni okukhona elizwini likaNkulunkulu. Siyabona ukuthi into eyayimqoka kuye uPawulu ikuba abantu amakholwa bazwisise ilizwi likaNkulunkulu, ngoba kuyilo elenza ukuba umuntu azwisise ukuba uNkulunkulu ungubani, akwanise ukuzwisisa njalo ukuthi angathandaza njani, akwanise njalo ukuzwisisa ukuba angaziphatha njani nxa ezithi yena ungumKristu, njalo lokuthi angakhula njani esiKristwini. So siyanazela ukuba uPawulu nxa eloba incwadi zakhe zonke, umbhalo kaThixo, iBhayibheli, ilizwe likaNkulunkulu lalimqoka kuye, laliyilo eliba isisekelo sento yonke. Siyananzelela ukuba wayelaya amabandla izinto ezehlukeneyo, kodwa zonke izinto wayebalaya esukela elizwini likaNkulunkulu ngoba lona liqakathekile. Amaviki lawa ayedlulileyo sikwanisile ukuthi sicandule njalo sibeke silontshe iBhayibheli lesiNdebele, lona ebelichasiswa licazulwa lisuka ku-NIV, iversion ye-NIV esilungu kwalungise lesiNdebele. Lelo Bhayibheli ke selingenile ebantwini esizweni sangapha esemathebeleland. Kuqakathekile ke ukuthi wonke umuntu ongumKristu lalo ongasomKristu ofisa ukuzwisisa ngoNkulunkulu, ukuzwisisa kwakho uNkulunkulu lokukwazi kwakhe uNkulunkulu kusukele ekubeni abelazi iBhayibheli. Ngakho kuqakathekile ukuthi iBhayibheli libe ezandleni zomuntu wonke, ngoba siyananzelela ukuba into eduhisa abantu ikuba ke babe bengabali, bengachasiselwa, bengafundiswa iBhayibheli. UPawulu uthena nxa esekhuluma ilizwi likaNkulunkulu uthi linjengomhedla, ikanti njalo uthi ilizwi likaNkulunkulu liyenza ukuba umuntu abe nolwazi, ukuba umuntu akhule elwazini lwakhe lukaNkulunkulu. Kakuleni indlela ongakhula ngayo. UJesu yena nxa ekhuluma ngelizwi likaNkulunkulu uthena umuntu angeke aphilwa ngesinkwa kuphela, kodwa uphila ngelizwi elivela kuNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu ngiyathandazela abalaleli bami bonke ukuba nxa bebala ilizwi lakho kumbe belilalela livule ingqondo zabo. Nkulunkulu wami, ngiyathandaza ukuba bazokulangathelela ukuzwa ilizwi lakho. Ngegama likaJesu ngiyathandaza. Amen.
Lo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisfanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Sokwisikhathi sabatsha. Lamhlanje ke kwezabatsha sixoxa lo Brilliant Mpofu khona ngabe ke kule South Africa. Mpofu, kunjani baba?
Hayi, yasila.
Usebenza msebenzi bani khona?
Usebenze ukontraka, yasi wona lo kuyakha.
Yelula sinsiza ukuthi wakhani, uyawusenzani?
Siyabe siyakha just izindlu zabelungu, sometimes siyathola siyathola i-room indlu yomlungu siqale from scratch siyakhe size sifike ekugcineni siyirufe kuplastwe sifake o-reno light everything nje just like that electric everything nje
wakufundela khona
angizange ngikufundele just ngafika lapha eGoli ngo-2016 ngajoyina lami i-contractor ngaqala ukwenza just contractor ngililebha mix idaka just like that lamaze lokhu ngifunda umsebenzi siya phambili.
Yes, ngathi kodwa kuyandlisa yini? Ubona zwane uyadobha mbijela amasenti kona.
Bona amasenti uyadobha because sometimes ngiyahoda after 2 weeks or after inyanga kudiphenda ukuthi abomakethe endaweni enjani.
Mm-hmm. So akutshela abantu ngomsebenzi wakho njalo lokuthi abantu bafisa ukungena emsebenzini onjalo kumele benzeni njalo wena ufisa ukuthi uzimele wedwa utshaye ifotsholo wedwa kona.
Uzithola umsebenzi sometimes njengalapho engisebenza khona kuyabe kufunakala into ezinjengo-passport ukwazi ukwenza i-permit and then ukwazi ukungena emsebenzini ube right just uthole ona le imali after 2 weeks and then just like that.
Mm-hmm. Ule exemption permit.
Yeah, and exemption permit ngayithatha 2019 mangifika la eGoli yiyo yabe ngiyisebenzisa just ukuze ngingene emsebenzini ngikwazi ukusebenza ngithole yona lawa imali engithola after i-fortnight.
Yes, siyabonga kakhulu Mpofu, ungathinela kusasa mfowethu, sibonge kakhulu.
Hayi, siyabonga, ngiyabonga nami ngiyajabula lami ukutholakala emsakazweni sengathi nami ngingazwakala.
Kwezemidlalo nansi impumelelo yemidlalo edlalwe namhla kusigaba seKasilaga Premier Soccer League kubika uJoseph Njanje.
Iqembu leli lindaza liqhubekele phambili litshayeziwayo njengoba linqobele i-R1,000 kanyaya emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yemandaba namhla emini. Ohlosele iqembu le-Highlanders kumele ikhaya ncube. Limpumela itsho ukuba iqembu leBhozo selikhokhela ngemiklomelo yemine phezu kwengalane yemiklomelo njengoba selile miklomelo engama-31 ngemva kwemidlalo elishumi lanhlanu 15. Ikanti elisendaweni yesibili lenkezi Platinum Stars lile miklomelo engama-27 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeGibo. Iqembu leBulawayo Chiefs litshayele nge-3 njalo umgadli u-Obriel Jirinda nguyo litshayele emambuleni kathathu. Ngasebhathayo enkabazwe iqembu le-Black Rhinos libe ngujikilobhanqa 1-1 lele Wange. Ohlohlele iqembu le-Rhinos ngu-Alan Gadi kwakuthi ohlohlele iqembu le-Wange ngu-Kelishiya Ndindi. Ngimele Studio 7 koBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
UJoseph Njanji uqoka njalo lo wayengumqeqeshi wamaqembu abalisa elamaZulu elenjube Sundowns uDaniel Ndlovu othi sebebalutshwane abasakhulayo abathakazelela ukudlala umdlalo wenguqu kulezi nsuku.
Ndlovu uthi uhlonzi lomdlalo wenguqu kalusafani lakudala ngoba kuningi yabona abakhula bekwenza okungasayenziwa ngabasakhulayo kulezi nsuku.
Idifference engathi inkulu passion esingathi ngesilungu bathi passion. Kudala siqala sidlalelele lo mphephe lesikweya kube le freedom ubutshona ilanga lonke useboreni nje abantu even laba beseqesha ngabe ngabantu labana ababelothando lwebhora. Uthando hatsho kwemali umuntu ubelithanda lona ngokwakhe ibhora ubelidlala okokuthi into le uyayithanda hatshi okwemali esesikubona namhla ukuthi hayi nxa imali ingikho hayi ibhora alisekho. And the technology esesiyibona esikhona kathesi isisenza ukuthi abantwana bona ababancane abaningi sebezivukelela othelevision ngemafonini lapha uthole ukuthi abantwana ukuthi bayedlala lona lele lephepha abasala ndaba lakho ngenxa yokuthi kulezinto eziningi asebezenza kathesi.
Undlovu uqale ukudlala ibhola eselokishini lelo Vive ngama-1980s lapho adlalele khona iqembu labasakhulayo elaziwa ngokuthi yi-Manchester United. Uthi esuka lapho adlalela amaqembu abalisa ele Gold Star, ele Vita Form kanye lele Hunyani lona acine eliqeqetsha.
Ngadlala iminyaka ephosethize ngagcina ke sengiyimi futhi esengikhotha iHunyani Corrugated. Ngahlala kiminyaka kusuka nje odezi befika besuka kuma-juniors Dezi, uThabani Masawi, uSawu Zophiri, uJoel Lupadla, uNdodana Sibanda lapho ngihamba abantu abadlale ku-Premier League uNdodana Sibanda, uNkosi Thabile, uOneva Nyoni, uJohn Sisiyo Zamba bebesuka bonke kuqembu lami eleHunyani Corrugated.
Iqembu le-Corrugated belidlala kusigaba sika-Division 1 njalo umsebenzi wakhe omuhle udale ukuba achatshwe kuqembu leyamazulu lona ebelinge linye lamaqembu ahamba phambili emdlalweni wenguquko lezimbabwe eminyakeni edluleyo.
Ahlala iminyaka phose ngu-4 kumazulu. Ngasuka kumaZulu ngaya kuSundowns Sundowns lapho ngisalile iminyaka kuSundowns iku-Premier League lanxa isiku-Division 1. Ngathi ke ngisuka kuSundowns Sundowns ngaya kuRail Stars iku-Division 1. Ngahlala ke kuRail Stars yathi ke laphana ukudilika kwaRail Stars ngaya kuNew West ke ngagcina ke ngo-2013. Ngase ngicabanga nje ukuthi ngeke ngihlale nje ngishiyane lokwebhora kwaze kuzofika ke khathesi ke sengicelwe ngamadoda lawo awe Ratanang team eCouto Park.
Iqembu leRatanang lisungulwe enyakenye njalo lidlala kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Sike sizwe ezomculo.
Body crossing. Leyike ikhuluma kabanzi ngempilo yabantu bakithi. Sibabona be cross eLimpopo besiya eSouth Africa. It was prompted mainly by issue ama permits ukuthi njengoba ama permits lawo sekuthiwa expire azaphela. Siyoba yini ke esizweni sakithi abacross abuhlungu. Abanye siyabona imiphefumulo ihlala lapho kuLimpopo River. Bethathwa ngamanzi, abanye bebulawa yile abantu abangalunganga engibazizonda kakhulu kuthiwa amagumaguma. Impilo yabantu bakithi ibuhlungu kakhulu. Mabe fike eSouth Africa bahlutshwe ngabantu be-xenophobia kuthiwe buyelani kini. Ukhumalo axotshe omunye ukhumalo ngoba lowo khumalo wadlalela ngangale kaLimpopo. Babuye babotshwe ngamapolisa kuthiwa ninamaphepha. So it's basically that. It's a very good album. Abantu bangaya kiyo bayayilalela on Spotify, on all online platforms, na ku YouTube ikhona, YouTube Music ikhona. Bakholise kakhulu. Zikhona ezinye ezimbili engizishayile ngezomoya. Zitshengisa nje abantu ukuthi before kufika indoda emhlophe e-Africa, uNkulunkulu thina esimbiza mfihlakalo umvela inqangi wayevele khona. Okhokho bethu begade izintaba kubonjeleli besiyaxhumana nalo uNkulunkulu. So it is just ukuba kuyisela emuva nokuba remind ukuthi azange sazi uNkulunkulu ngokuba yake kuthiwa besivele ukuthi bazi uNkulunkulu. Abakholisa abantu kube kuhle njalo. Siyabonga.
Umadlela sikhobokhobo liyamazi kakhulu. Singagqiba uhlelo lwethu lwamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change uthi kuzanqoba ukhetho oluzayo. Laba kubandla leZANU-PF bathi basekelwa nguZulu elizweni lonke jikelele. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kumele kulahlwe umthetho omutsha we-Patriotic Act. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Lakho njalo ukuthumeza text message kunombolo ethi +1 202 465 0318. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje Wolvalisa umthembo sithemba ukhip sithuke lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.